Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 6 kumvimbitho 2020 ngontungameli Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla
kumele sibe kwazi lapha siphila labahuquluzi benotho. So laba abantu badla mgani munye bota mlilo wano wamavela, so kakula owanikisa ukuthi akhombele omunye uwola.
Ukukhutshulwa kwempatalo yemijova izolo kuthiye uzulwa kobulawayo ethwele nzima.
Besingasakwazi thina ukuthi masayanazi amasotsha angathunyelwa ezigabeni ezihlala abantu ayetshaya abantu ezimathanda njengalokhu esikubone ngo-January no-February ka-2019.
Lanxa uhulumende esola iMelika ngokuqhelisa izijeziso eyazetheza amalunga ezanu-PF, abanye bathi leli nyathelo liqondile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zakobulawayo zizithole sezihamba ngenyawo izolo zingena edolobheni lokuya ezindlini ngemva kokuba abemijova bekhweze impatalo mahlayana isuka phakathi kwe-$6 le-$7 isiya ku-$8. Abemijova bathethe inyathelo leli ngesikhathi ukusilela kwamafutha epetulo ledizili kuqhubeka. Lokhu kwenzakala amabhasi enkampani yeZupco achipileyo esemalutshwana emigwaqweni ngenxa yokusilela kwamafutha lokhu. Udaba lokusilela kwamafutha ezimota lamandla kagetsi kanye lezinye indubo ezihlupha uZulu weZimbabwe bezisenkundleni edale lephalamende ngolwesibili. Amalunga aleli dale ebuzisisa abaphathintambo bakahulumende ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga ledale lephalamende unkosazana Thabita Khumalo engowe-MDC ukuze sizwe okuningi okukhulunywe kuleli dale.
Uminista Nzenza lo uthi uzahambisa kuminista weSera. So sazama ukuthi senze ama-supplementary ukuthi kulezinto ezithize esilezifiso zokuthi zicace. Bengiwonavundisa wasesukumata xa kunjalo angcono uminista asenzele i-Ministry of Statement. So leyo sesamelela leyo Ministry of Statement yangkhona le. Wabuya udaba lokuthi labalimi bethu leli lishe abalima igwayi. Bathatha igwayi lalo labo balethi bayethengisa kuma-auction floors. Lithengwa ngemali yeMelika esithi US dollar. Kodwa uhulumende wabahuquluzi lo asekwenza ikuthi usethatha lawo ma-US dollars athathele abalimi laba babanike ama-ecocation RTGS lokungama-US dollar okuncane. So umbuzo wethu ungokuthi kanti likwenzelani khonokho njengoba umuntu udenzela igwayi lakhe nge-US dollar, kungani linganiki leyo mali? Udeputy Minister wathi yena umthetho wakuleli lishe uthi khona sisebenzisa i-RTGS. So imali ezamele ibhadale xa umuntu ethengisa kumbe ethenga izinto kuleli lishe. Sathi thina kakuda kakufezeki ngoba khathesi sikhuluma kunjenje silamagalaji athela amafutha enqola zomlilo ezimota lapho akuthenga khona amafutha lawo nge-US dollar. Kanti kungani ke labo bantu lingabathathela ama-US beselibanike ama-RTGS? Wathani khona kwehlukene wasiyenzela ama-ambasada lezethekeli kwanjani njani. Sesathi sithi zuzu ukuthi singani zani siyayiphehla uspeaker wabe sithi no uzabuya i-Minister of Statement. Sasuka lapho sasesibuza ngodaba lamafutha i-diesel ebhethi ukuthi lapha kuleli lizwe thina uhulumende uyasifusa ukuthi usebenzise amafutha e-ethanol kuphela. asina choice ukuthi uyasebenzi noma ungasebenzisi. Mina isifiso ukuthi senze njalo ngoba sokulala ukuthiwa ngama-cartels abayi basebebamba umkhono wakuleli lishi. Maninzi wena iminista ozasinika i-ministerial statement.
Manje wona lawo ma-statement liwakhangelele ukuthi azaphiwa nina?
Siwakhangelele ukuthi kusasa abanye babo bazasiphathela nxa bazathola isikhathi ukuthi babhale. So esesizakwenza ukuthi kusasa ke bangabuya lawo lapho esizazama khona yethu sicubungule sifake imibono ekade sizama ukuthi siyifake kungayikwenza leyo ministerial kwenza ukuthi nxa sibuya abuye ephindiwa. Kodwa kusenani lanxa bezamile ukuthi basalise ukuthi sizame ukwenza lokho.
Kanti vele lona udaba lwama-cartel sesike sezwe isikhathi esiningi kukhulunywa ngalo. Kungani kathi lungapheli udubo lwangkhona abantu bakhona bonabo kuthiwa yibo Queen Bee labanye bengamiswa imisebenzi yabo abayenzayo le?
Kumele sibe kwazi phela lapha sidila labahuquluzi benotho. So laba abantu badla mkani munye bota mlilo wano wamasela. So kakula owanelisa ukuthi akhombele omunye iwola ngoba bangakhombelana omunye la uzamkhombele omunye la emkhombeni sizowuqideka izijeya badla bonke laba bantu.
UNkosazana Thabita Khumalo lilunga letale lephalamende ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Lanxa uhulumende esola iMelika ngokuqhelisa izijeziso eyazethesa iziphathamandla zebandla leZANU-PF, abanye bathi eleMelika lenze kuhle ngoba uMongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe beloke bengakawahloniphi amalungelo oluntu. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo uthi akusiloqiniso ukuthi eleZimbabwe alikaleti inguquko ezwayo kwezenotho la kwezombusazwe okungezinye zezizathu ezibangele ukuthi iMelika iqhubeke ngezijeziso zayo. Embikweni wethu le izolo uMoyo uthe iZimbabwe seyesula imithetho emibi eyayisolwa ngabantu abaningi ebalisa owe-Ayipalo wePhosa. Njalo uthe uhulumende sesipha imisakazo ezimeleyo amalayisensi. Wengeze wathi uhulumende usalungisa imithetho ezaguqula indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo ama-electoral reforms. Kodwa abanye bathi okukhulunywa ngumoyo ayisikho njalo bathi kulungile ukuthi izijeziso zeMelika ziqhubeke zikhona ngoba uhulumende kaMnangagwa elokhu ehamba ngonyawo lukamuyi uMnumzana Robert Mugabe. Sixoxele sikhulumele somkhokheli webandla le-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda.
Iqiniso esilaziyo ngelokuthi iZimbabwe selokhu yakhethelwayo kwadlula udaba lwegugurahundi besingasakwazi thina ukuthi mahlayana nje amasotsha angathunyelwa ezigabeni ezihlala abantu ayetshaya abantu ezimathanda njengalokhu esikubone ngo-January no-February ka-2019 amasotsha asengemthetho wawo wodwa. Le ndaba ze-economy sezibuthwa ukuthi uhulumende ufuna ukuthabisa amasotsha ngaliphi ngokuvulwa kwezitolo zamasotsha kuphela kodwa abanye abantu abaseZimbabwe kungabanga lokuthi kuthathwa ngabo.
Nxa kuyikuthi kusegcekeni lokho kungani uhulumende ekuphika?
Hayi vele uhulumende lo uyazakala phela ngithi siyazi ukuthi vele uthe eqala ukungena embusweni ungene ngokungakhuluma iqiniso. Siyazi ukuthi wathina amasotsha engena emgwaqweni ekhipha uRobert Mugabe bathi bona hayi bo akwenzakali lokho it's not a coup baphethe ilizwe nzima ngokuqambama ngayo.
Ungathi eleMelika likucabange kuhle ngempela lokho?
Ubona ilizwe lilemvumo yokuthi lenzele ukuthandayo ngendaba yokulungiswa kwamalungelo abantu ngalolu hlobo. Angiboni ukuthi thina njengabantu masayana kukhona kumbe abakwamanye amazwe kukhona esingakwenza silisana nokuthi ilizwe le-America licabange ngendlela esicabanga ngayo thina. Ngibona ngani iZimbabwe nxa ifuna ukudlelana le-America le-America kufanele yazi ukuthi isebenzelana njani layo njalo yenza isuthisa njani izidingo zalo le-America.
Sike sabona ngeviki edluleyo abatsha abanye bechothoza ibandla le-MDC besithi yilo elakhankasela izijezisi.
elizwe leAmerica kalikhathangela i-NPP liyazicabangela lizwe elile-deliberative bodies amaningi kakhulu njalo elilungisa amapholisi alo ngendlela etshiyeneyo leZimbabwe. Mbona ngani ilizwe leAmerica ngeke libe ilizwe elithunywayo ukuthi lenze kuphi ngelikuthandayo. Nxa kuyikuthi abantu bezalo bacabanga ukuthi i-NDC kumbe uPresident Dlamini wela amandla amakhulu kakhulu okuthi uyatshela amanye amazwe kokwenza, kabamkhiphe kakabo usalingisibizo ngoba nxa namandla angako mbona ngani umbuso wakhe ungasiza kakhulu njengelizwe.
Sibonile njalo umanyano we-SADC lowe-African Union ukhankasela ukuthi amazwe la ethule izijeziso azethesa eleZimbabwe abalalelanga isicelo sabo.
Sibonile njalo ukuthi iSouth Africa iyaphatheka njengakhezi. Sibonile u-ambassador weSouth Africa kweleZimbabwe sithi yena no ubone ngani udubo olukhulu kakhulu kwezombusazwe kweleZimbabwe nakwezenotho yikuthi iZimbabwe zayiphili ngomthetho oqondileyo njalo kwakulandelwa izinhlelo ezivumakalayo njalo zingasihlukile isibizo. Moyani khonokho okunye okuyabe kukhulunywa ngamanye amazwe aseAfrika nxa kuyikuthi engazama ukuthi abesizane p f kwenza ukuthi la manye amazwe anjengabo-America nabo-Britain nabo-EU bathi bona hhayi iqiniso liqiniso kalichithi buhlobo okona iZimbabwe izanu p f.
Kungani bethatha lesi sinqumo kungumanyana nxa sebebodwa bekhuluma okwehlukeneyo?
Ngabathanda ukutshelana amaqiniso.
Udokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi umasipala wakobulawayo senqume ukuthi uzamisa uhlelo lokuvalela uZulu ohlala duzane le-trade fair lase-Papa Fields amanzi andubana imikhosi ezaqhutshelwa kulezi nkundla ebalisa owelanga likazibuse lowe-trade fair idlule. Iphephandaba le-Herald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa sexwayise osomabhizimusi abathengisa impuphu emkambo wensitha owe-black market ukuthi bachiyanela lomkhuba. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mina bafowethu ngiyabonga kakhulu okwenziwa ngu-Studio 7 ngusimayethi igama lami. Yazi ukuthi mina okusenhliziyweni yami ngifisa ukuthi ngani iZimbabwe iyathola imali eqondane layo kusebenze yona nje yodwa noma isiyo noma isenzani kodwa isebenza yona yodwa. Sikhona ukuthi sizibuyelele lathi ekhaya siyekhona ukuzisebenzela ethu imisebenzi esikhona ukuyenza ngoba imali ilizwe nxa lingala currency yayo liba yiproblem. Nxa kuyikuthi libhesa emalini ye-America kumbe libhesa kurand kalibhesa emalini eyi-1 abantu bakhona ukusebenzisa leyo mali kwazakale vele ukuthi kule mali enje kuzophile kubonakale lowo mnyaka esizothola khona uzibuse kahle khona siyaphila okungokwethu ngoba lapho kukhona ekhaya kuyinkinga. Ngiyabonga bafowethu.
Kuqala ngithangulibingelela basakazi be-Studio 7 okhulumayo ngurubheni kaDlamini ngisekhezi esigabeni semakwati. Lesicelo ngisicela ukuthi nje ngisizwisise ukuba hle mhlawumbe ngoba yikuthi iZimbabwe yonke ikuyikho yini lokhu ngiza kubuza. Ngithala uvalo ukuthi nxa kungathiwa inkomo ngekhanda lenkomo yi-$36 inkomo kambe suka isuka ku-$2 isiya ku-$36 ngekhanda lenkomo kambe suka kungaba yikuthi imali yakhona siyayibutha ngabi kumbe siyayidobha ngabi. Pho-ke into esasilwela kusimithi asisayazi phila ngoba lokhu sokusiba west. Ngicela ukuba nxa lingancedisa like limbuzele iZimbabwe yonke ukuthi khona kungaba yikuthi imali leyi ihlanganisa yonke iZimbabwe kumbeni vele iwele indawo yamadobho. Ngiyabonga. Uyophela emfuna kube ngamafeature.
Salbonani balaleli labasakazi abahle. Siyabonga ngezindaba zesiqephu esinika zona. Mina ngihlushwa ukubona ukuthi nana izanu lisana le-MTC. Izama nje ukuthi ibandla elitha-MTC lingabi khona njengezaphu. Elakwenza kwezaphu. Yikho ekwenza ku-MTC. Zonke lezi zindawo kuthiwa kuthiwa iyahlukuluzwa. Abancane bayenza udlakela kula nto enjalo, yenza udlakela abantu belokizini. Ngaphandle bebangenisa banabo kuthiwa i-G40 yakhona leyo mhlawumbe. Kodwa kwe-MTC hayi ayila nto eyenzayo and zama nje ukukhulula abantu ngoba abantu abakhululekanga eMbafe baboshiwe ukuthi ngenxa yabantu babo bengazibona futhi baboshwele kanjani.
Njani basakazi bami baStudio 7 nabalaleli, sithanda ukubonga njalo futhi le thuba elithanda ukuthi lisinikeze lona. Siyabonga kakhulu. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, endilapha eGoli ngokuhlala nokuzalwa ngizalwa enkaya le Gonya. Namhlanje basakazi bami, into endithanda ukuthi ngiyisondele kakhulu esukuke buhlungu nabuhlungu nakubani ongiyo umuntu wonke nje ozazi ethi ngunkonkona unomfowabo osemncane obunomzali ngezinye indlela zami ukuthi unengane esikhulile from 90 to 2000 singabali bona kodwa labanye abama kodwa kuyandeka kakhulu ngabama 90 labo 2000. Ngizibuza ukuthi yona i-government iyabona na ukuthi ithabalelisa ilizwe njalo futhi ihlukumeza ingane ezizalwayo ezikhulayo. Phela lezi ngane zifana nabantwana abayiziphofu abakhulela phakathi nje kubudlwangudlwangu ilizwe elingana-order nje ongawonthi abantwana bahlala bechochobele inkululeko bayitholele e-South Africa kumbe ngakwamanye amazwe angaphandle. Befika bethola leyo nkululeko imithetho yabazali njengoba bethe basuka emakhaya besuka bethi abazali babo bethi bayadinga imisebenzi nesimo seZimbabwe besuke mhlawumbe umntwana wabo 2000 kambe uneminyaka emingaki noma umntwana wabo 90 something besuka bezodinga umsebenzi la eSouth Africa. Ma befika labo abantwana labo umsebenzi kusuke kube nzima ukuthi awuthole ngosemncane omunye wangikhona lawo yebo abanye bayawuthola abanye kuba nzima. Ma yonke engawutholi utshayisana negenga le encane futhi igenga le enye encane eyalapha eSouth Africa abanye ngabasekhaya sebeqalisa ukubamba iy'nkunzi abanye lapho ungafika lapho endaweni siyabo-Hebrew babhizi labo bafana mayimoto zidlula lapha kukhikem mayimoto i-reduce speed kumbe kune-traffic bazompola amafoni emafasteleni ezimoto ma uvula ifastela nje ayizompola bekhona. So yizinto esihlangana nazo ukuthi yona i-government ibonani kwi-youth lethu kungkona mayisiyenza ma-youth league what nje enzenzakalayo zona lezo ibona isakha isizwe kumbe ibona idiliza isizwe ngoba kuyibo isizwe sakusasa. Kuyini abaza kufunda abantwana phezu kwento efana nale ngoba bakhulela phakuzulunzima imithetho yabadala kumele ibakhulise bezibebe ngamadoda kumbe bebabafazi bakusasa ngoba abanye bamithe eGoli lapha ngeke ubakhontrole abantwana basekhaya manje abancane bona labo kuyakutshela amanye amagama anzima kokuncane.
Labo-ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ukhetho lesithathu phakathi komnyaka olusanda kuqhutshwa kwele Israeli luthiye umkhokheli walelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu engenelisi njalo ukubumba uhulumende ngoba esilela ngezihlalo ezintathu. Abalwela amalungelo oluntu kwele South Sudan bathi baloyisa ukuthi ukubunjwa kukahulumende wenkazato okusanda kwenziwa libandla elisembusweni leqembu labahlamuki kuzaletha ubuvelo empilweni kaZulu. Bathi sebedlela evalweni abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokutholakala komuntu wakuqala kulelo lizwe olegciwane le-coronavirus lona eselibulele inkulungwane zabantu ikakhulu kwele China. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba.
ngokusho kombiko wethule lugatsha lwezempila kahle kwele South Africa obanjwe la leligciwane ngowesilisa obesanda kwethekelela kwele Italy ehamba nomngakhe labanye abalichumi. Owesilisa leqembu lakhe baphenduke kwele South Africa ngesonto endluleyo. Kuthengo lwesithathu owesilisa lo obesizwa umvimbano ukukhwehlela umphimbo lekhanda wasesiyabona udokotela. Ngemva kokuhlolwa kwegazi lakhe kutholakale ukuthi unaleligciwane. Izizalwane zeZimbabwe zithi le yinto esichiye izinkulungwane zeZimbabwe kwele South Africa zihlalele evalweni. Zithi okubesabisayo ukuthi owesilisa lo njengoba efike ngensonto ehamba labanye abalichumi egade labanye indizamchina wafika wahlala kwaze kwaba lamhlanje, lokhu ngabe kusitsho ukuthi igciwane leli selingene kwabanengi. Abanye ke bathi vele kungani engabonakalanga esehla esilindweni sendizamchina njengoba uhulumende sithi ule michina eqaphe lokho. Kodwa kumphathi intambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zwelo Mkhize ukuthi kuyenziwa konke ukuvikela ukungena kwaleligciwane.
He had no symptoms and there was no problem whatsoever and the symptoms developed.
Uhlolo konke kwenziwe kodwa ogulayo lo ubengelazo izibonelo zokuthi ulalo leligciwane.
Necessarily very severe symptoms and it could have been an ordinary common flu.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Mthabisi Mlingo uthi okunye osekubethusa ukuthi South Africa isanda kumemezela ukuthi ifuna ukuyathatha izalwane zayo ezidlula ikhulu lengxenye 151 ezivaleleke edolobheni le-Wuhan kwele China lapho kuhlasele khona kakhulu legciwane.
Khona kutshayisa ngovalo ngoba masithi siyakunanzelela igciwane leli lithwalise nzima amazwe alomnotho osezingeni eliphezulu. So asazi-ke ukuthi ma kungenzeka iphutha abantu labo babuye lalo lapha ligcine lisabalele e-Afrika, kungagcina maybe kuvalwe ngehlahla.
Kusenjalo uhulumende uthi sekuthunyelwe iziphathamandla zezempilakahle KwaZulu-Natal lapho kuhlala khona owesilisa lowo ukuze kulandelelwe bonke aseke ahlangana labo. Nomelesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika lazo zithi zikhathazekile kakhulu ngalomkhuhlane ngoba ususabalala kuleli lizwe. Umkhuhlane lo uhlasele eWashington, eNew York laseMaryland njalo usubulele abantu abalichumi lambili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMaryland uMnumzana Kelvin Manduna.
Ngile disappointment lijana nge-response yehulumende, bakhanya ngani ama-preparations abo akaqhubekanga ngendlela ekade ngifuna ngayo for ilizwe elinjengeMelika. Bengicabanga ukuthi bazabe be-ready and betshela abantu information eqakathekileyo ukuthi sikwanise ukuvikela i-coronavirus, sibekwazi njenge-public ama-symptoms lokuthi singenza njani nxa singabona sengani silama-symptoms. Kodwa i-information yangikhona ayiphumi kakuhle from ihulumende. So I'm a bit disappointed nge-response yehulumende, kodwa I'm relieved so far engihlala khona lapha eMaryland khanya ngani lokuthule, asilama case ngapha amaningi, so things of life is very normal so far.
Wena lemuli yakho akhona yini amanyathelo eliwathathayo ukuzivikela kulomkhuhlane?
Well, ngingathi lemuli yami sithenge i-hand sanitizer and bengikhuluma lonkosikazi ukuthi mhlambe nge-weekend sizahamba sethenga amanzi lamanye ama-supplies just in case of anything ngaba lama-shortage. And bengikhuluma lesikolo somntwana uthi ngibe kwazi ukuthi bazabe besenza njani ukufundisa abantwana ugeza izandla and so on.
Ubona umkhuhlane lo uphazamisa umnotho weMelika kanganani?
Angilama figures ukuthi uza affecta for example i-GDP and ama-stock markets by how much. Kodwa sesibone already the last amaviki angu-2 apheleyo i-stock market ikhithika by record drop since 2008. And ngiyabona ngani i-manufacturing yethu which is highly linked to China layo iza kuwa significantly. kodwa ngiyabona futhi China bakhanya ngani they started to get the situation yangkhona under control, so ngibona ngani la ngapha futhi ayisoze ibe as extreme yoni coronavirus as it was China. So maybe the impact the economy not as extreme as we first thought.
Umnumzana Calvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala eMaryland khonapha eMelika. Ngeke ababukeleyo labo ku Facebook lapha izolo siyazi imtshina yethu yalile, kodwa namhlanje ngilitshelile ukuba nasizoba siphezu kwayo lindaba. Sibone kulobani ke lapha nakulo sikhumbuzo mlalazi uthi wena Cartels are evil. Kuzoba lo mpumi Mkhwananzi kagisa uthi wena uvukile Msakazi sivukile empumi. Charms Chabalala utona libukanjani Msakazi labalaleli watching from Joburg emzansi siyabonga Chabalala. Joseph Nyati utwena libukanjani Msakazi labalandeli izano libandla elilobandlululo kakhulu. Ilizwe leZimbabwe libuswa ngamasotsha yiwo aphetheyo, abantu bayadubeka ngomdluli lowo. Kuzoba lo Land Rover utwena these guys only enjoy to be online always, I don't see their contribution. Angazi ukukhuluma ngobani lapha uLand Rover nxa ikhuluma ngathi ulahlekile. Selimnyama ehlabela ke kamnandi lapho ingoma yokholo sishayela lina abalaleli beStudio 7 kumakumbi omane womhlaba sithi inkosi mayililondoloze bakithi ilivikele kumkhuhlane wecoronavirus lo osuqede abantu emhlabeni jikelele. Siziphetheke ezekuseni ngebezihamba phambili. Ukukhutshulwa kwempatalo yemijova kuthiye uzulu wakobulawayo ethwele nzima. Lanxa uhulumende esola iMelika ngokuqhelisa izijeziso eyazethesa amalunga ezanu-PF, abanye bathi leli nyathelo liqondile. Kwaneleke olivalelisayo ngontungamilinkomo, ngithi likhumbule ukubana zikhona ezakusihlwa ngowa-fast-7. Mina lani asibeni sonke ngolwesibili, isiqalile impela viki. Litshone kuhle.